Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 12 Ntulikazi 2021. Mflaxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
It is still with us. We continue to see increasing numbers of both new infections and mortalities. I urge the nation to observe more religiously the World Health Organization public health guidelines.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Solusabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa udlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu betyuntsha impahla. Esabelweni seGauteng, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto lamuhla. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo eze-disability policy. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana aphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine, esithi umkhakha omutsha waleli gciwane usuhlasela ngolaka ngalezi nsuku, ngakho ke lilakho kudala umonakalo omkhulu. Lokhu kutsho emngcwabeni wamaqhawe esizwe uMajor General Hetsai Chimunyu lo Michael Chakava endaweni engcwatshwa amaqhawe e-National Heroes Acre. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa uthi kumele abantu bonke baqakathekise ukuzinakekela impilakahle yabo, ngoba wonke umuntu usengozini yokubulawa yi-COVID-19, esithi sokuzwa kuba nzima ngamandla kunyanga ezilandelayo. Ukhuthaza abantu bonke ababeneminyaka edlula engamatshumi amahlanu 50 ukuba bahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
It is still with us. We continue to see increasing numbers of both new infections.
Lomkhuhlane lokhe usasekhona, siqhubeka sibona inani labantu ababulawa umkhuhlane lo. Ngikhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso ze World Health Organization leze lockdown. Ngifuna ukukhuthaza abantu ukuba bayihlatshwa.
Must continue to go out and get vaccinated.
Umongameli Mnangagwa uthe lokhu kumele abantu bakwenzele ukuvikela imuli zabo lendawo abahlala kizo, esithi abantu baqhubeke begqoka amamaski lokugeza izandla sikhathi sonke. Lokhu kusekelwe ngomunye udokotela uMnumzana Garishaba, yena othi ubhubhane lwe-COVID-19 ludla ubhedu.
Ama-cases awe-COVID-19 asengezelela. Engiza kutsho ukubana kwathi kuqala ama-case ayemalutshwane, kodwa kuthe sokusiya ngenxa yama-lockdown akade khona, kodwa uhulumende uthe sethukulula izibopho ze-lockdown, sinanzelela ukubana ama-cases asesiya esengeza.
Esinye isakhamuzi seHarare, uNkosikazi Nomcebo Phiri, uvumelana nomongameli welizwe edabeni lokuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela.
Mina i-vaccine le COVID-19 personally ngizayithatha. I'm going to take it and I encourage other people to take it because so far it looks like it's going to be our only hope.
Umnangagwa utshe konke lokhu ekhokela umbuthano wokungcwatshwa kwamaqhawe amabili uLieutenant General Edry Absalom Chimunyu lo Michael Vu Chakava. Elinye iqhawe uMnumzana Abraham Kiwane, yena owala impi ekuviyo lebutho leZibra, ungcwatshelelaye namhlanje lapho adabuka khona eMguza njengesicelo sakhe, kodwa ephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-National Heroes Status. Umongameli Mnangagwa uncome kakhulu amaqhawe lawa ngomsebenzi abawenzayo.
To the late National Heroes, Comrade Abraham Dumizwe Nkiwane, who is being interred today in Umguza, as well as to Comrade Michael Chakava and Lieutenant General Zai Chakanyuka Chimunyu.
Umaqhawe wethu uComrade Abraham Dumizwe Nkiwane obekwa eMguza namhlanje, lo Comrade Michael Chakava, lo Zai Chimunyu, esibangcwaba lapha ngithi hambani kuhle bantwana bomhlabathi lalani ngokuthula maqhawe ethu
ngokuthula maqhawe yamaqhawe
uchimunyu ubhubhe ngeziki edluleyo ngemva kokukhulelwa umphuhlane wemvuzane ubesele iminyaka engamachumi ayisithupha lasifica munye munye 69 uchakava yena wayebizwa ngegama lempini elithi Vuma Suko waba kuqhula lezandla High Command engenye inkokheli yesigaba segaza layo ubhubhe ngeziki edluleyo esele iminyaka ephose ifike ethoba mune 78 umnumzana Nkiwane laye obhubhe ngeziki edluleyo odume ngokuthi waba ngomunye wabaqala ukuletha izikhali elizweni lisabizwa ngokuthiwa yi-Southern Rhodesia ngomnyaka 1962 ephansi kwe-special affairs yebandla lezaphu kodwa ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 19 kazange angene kubutho loba kuhulumende ekhuluma kulumngcwabo umongameli Mnangagwa uthi uZulu kumele afunde kumaqhawe lawa esithi uyathokoza ngomsebenzi wamaqhawe lawa ethi ukuvikela kwelizwe kuyinto okumele iqakathekiswe ngumuntu wonke ngimele ethi 27 seharare ngimlondolozi Ndlovu
ogatsha lwezempilakahle lo manyene lo lwekhansile yakobulawayo ukusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ukubamba i-COVID-19 kusukela lamhlanje emakilinika aleli dolobho asebehlatshwa khathesi ngabaqalisela kuminyaka elishumi lathobami nembili 18 emizameni kahulumende yokuthi wonke umuntu afinyelele ukuhlatshwa ijekiseni le uAnastasia Ndlovu zethulela lolu daba ekobulawayo
umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube wethule umbiko oveza amakilinika alapho abantu abangafinyelela ukuhlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine amakilinika langabalisa i-Northern Suburbs eNtumbane i-F. Watson Princess Margaret Rose imzilikazi emakhandeni emagwegwi Country Park iphumula iphumula South injube iluveve inkulumane imaqhawe inketha ichabalala i-Dr. Shenan iphelandaba leKami Road Clinic izibhedlela ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital izabe ihlaba iSinopharm dose 1 lo 2 iSinovac udose 2 isibhedlela sempilo Central Hospital sizabe sihlaba iSinovac dose 1 lo 2 kuthi iSinovac kuzatholakala udose 2 esibhedlela seIngutsheni kuhlatshwa udose 1 lo dose 2 weSinopharm kuphela umqondisi wezempila kahle edolobheni lakobulawayo udokotela Welcome Mlilo uyachasisa ngohlelo lwabo lolu
iBulawayo Metropolitan Province kuqalisa namuhla iqale i-mass vaccination campaign lapho esiyabe sikhangelele ukuthi wonke umuntu ofuna ukuthi athole i-COVID vaccine ayenelise ukuyithola le vaccine from ama local clinics ama central hospitals abe yiyo akathi sithola esinika ama vaccines layo aza continue enika abantu ama vaccines
ophila ngokuthengisa unkosikazi Debra Mukasa uthi sebekhulumisane le council ukuze labangela ncwadi zokuthengisa benelise ukuhlatshwa
ngeza khulumisana le city council ngohlelo lonalolu lokuthi abanye bethu kababakapi lama license vending license so bekuluhlelo olusakhulunywa yi city council but kuthena sokuseya emini abanye kade belama membership card awebhi VTA oyi receipt bahlatshiwe so besikhuthaza ukuthi abantu ama vendors ngaba join ama associations kuba lesiqiniseko sokuthi association enxa yivele isaziwa isithi council kumele ibasize
umsekeli kameya wakobulawayo uCouncilor Mlando Ncube ukhuthaza ukwengezwa kwenani lamajekiseni
siyabonga uhlelo lokulethela umuthi wokuvikela igcikwane le-corona okubuye kulabo abazisebenzelayo esithi ama-informal traders kodwa sithi thina i-15,000 leyi incane kakhulu ngoba ungakhangela ama-informal traders bayedlula ama-30,000 so besicela kubuye njalo kube khona zonke indawo
Umbiko wabekhansili yakobulawayo uveza ukuba lolu hlelo abalusungule namuhla lugoqela abasakhulayo asebeneminyaka elithumi lathoba minwemibili 18 kusiya phezulu. Lisiyatshona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi kulabantu abahlolwe babanjwa igcikwane le-COVID-19 abaphose bafike inkulungwane eyodwa 912 kwathi abaphose bafike amashumi ayisithupha 59 babulewe ligcikwane leli. Abantu abaphose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithoba mnemunye 895,980 sebehlabe ijekiseni lakuqala elipha umzimba amasosha amelana le-COVID-19 kuthi asebehlabe okwesibili sebephose bafike inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 595,417 lisiyatshona ilanga layizolo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weSouth Africa namhla uthumele abebutho ezitaladeni uyazama ukuqeda udlakela kanye lokugqekezwa kwezitolo abantu beyintshontsha impahla. Udlakela lolu luqalwe ngabasekeli bakamnumzana Jacob Zuma owake waba ngumongameli waleli lizwe ngeviki edluleyo lapho abatshise khona izimota esabelweni sakwaZulu Natal njalo babhidliza impahla ebiza izigidi lezigidi zamarandi besithi bafuna uZuma akhululwe. Udlakela lolu solusabalale endaweni ezitshiyeneyo zelizwe ezigoqela e-Gauteng lapho inkulungwane zabantu ezigqekeze khona izitolo esejabulani shopping mall eSoweto lamhlanje zatshontsha impahla egoqela amafriji, ukudla, izigqoko lokunye. Umsakazo we-SABC ubika ukubana endaweni eziningi zaseJohannesburg bezivaliwe ngenxa yodlame lolu. Kanti-ke lodlakela beluqhubeka njalo kutshiswa izimota kwezinye indawo. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelele ukwethula umbiko ekhuluma lesizwe ngalolu dlame namhla. Luqhubekela phambili nje lolu dlakela umthethwandaba we-Constitutional Court oyiwo ogwebe uZuma kubana abhike okomnyaka lenyanga ezintathu ubuhluza isicelo sakhe sokuthi isigwebo lesi sibekwe eceleni yakhululwe. Umongameli Cyril Ramaphosa usole wenzakalayo lokhu. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lulwela amalungelo oluntu wase-South Africa umnumzana Mthulisi Anana.
Esikubonayo lapha abantu betshontsha izinto begqekeza bezabalaza kulento eziningi phakathi bangaba bekhona kade belesifiso sokutshengisela ngokungasuthiseki ezintweni ezithile ezenzakeleyo eSouth Africa ikakhulu kubotshwa kukaZuma kodwa ngenxa yokuthi kuvele abantu khanya balezinto zabo abangazithandiyo ezinye labanye futhi khanya ngabantu abalambileyo abanye vele izigebenga ezihlala zilinda amathuba nje yikho okwenza sicine sesizibona sesiphakathi komumo lo esiphakathi kwawo.
Umongameli Ramaphosa sibone izolo esola kakhulu loludlakela sithi luphehlwa ngabantu besebenzisa ukukhethana ngemihlobo esingathi tribalism. Ungathini ngalokho?
Indlela akhuze ngayo mina iyangisolisa okuyikho kube imbangela yokuthi abantu baqoqane akakuboni yena uzibonele abantu abaqoqana ngokomhlobo abangamaZulu yikho ukubona ngani khona ukukhana ukukhuza kwakhe laye akutshengisanga ukukhalipha akutshengisanga ukuqedisisa ukuthi udubo luvela ngapi abantu bazaqhubeka ngoba ngendlela akhuze ngayo ubengani uyabahlokoza ubengani uyeyisa ubengani kalandaba lo ukuthi abakubhikishela kuyini angikhole ukuthi ubeqedisisa kuhle udubo lukhona lokwenza abantu babhikisha yikho sizabona abantu beqhubekela phambili. Okunye futhi indaba ze lockdown kuvaliwe umhlaba abantu bazondela ukuvalwa kotshwala sebethole into yokutshona begwejisa besenza beganga.
Ukuthunyelwa kwamasotsha ezitaladeni osokwenziwe ubona kuphathisa na?
Ngankholwa mina ukuthi uhlupho oluse South Africa luzaqedwa ngama socha emgwaqweni. Ukungena kwama socha kuza yenza abantu bavungame ngamandla, kuza lahleka imphefumulo eminingi. Sibone lo Julius Malema esinqaso ukungena ama socha labo ibandla lakhe likhokhela lizangena emgwaqweni. Okutshengisela ukuthi khona udubo lukhona, asodubo olufuna ama socha phakathi. Ludubo olufuna abakhokheli bahlale phansi, bakhulumisane, bazwelane labantu, balalele futhi lokuthi abantu bathini. Ukufaka amasotsha sokungenza uhlupho lolesilukhangeleyo olokutshontsha luqhubeke lusiya phambili. Abantu sebeza babegijima bebhode lapho ongela amasotsha khona. Hanti khathesi kuse-Johannesburg leKwaZulu Natal sezawonela kwamanye ama-provinces abantu sebesiyatshontsha khona ngoba kula masotsha, ngenxa yokuthi uhlupho olubafaka emgwaqweni olubenza batshontshe balute, amasotsha angeza ke alusolve, lusolva ngabakhokheli bepolitiki.
Umnumzana Mthulisi Yanana ulwela amalungelo kaZulu. Lapho ke limuzwe ixoxa lo Ntongamile Nkomo weStudio 7. Ulife ukulamhlanje sikhangela uqansa kwenani lasebefunyanwa bele coronavirus eZimbabwe ngalezi nsuku, ikakhulu umkhakha omutsha we-Delta variant. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zaseColorado kwelemelika zibika ukubana akulabufakazi bokuthi abantu abane ababotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokufunyanwa kwezikhali bebengaba yingozi enkulu. Kufunyenwe imibhobho lenhlamvu zombhobho okuhle kwathathwa ngamapholisa okumbalwa kwenye iwetela lapho okukade kuhlezi khona abeqembu lomdlalo we-baseball. Umeya wesiqinti se-Miami-Dade County uDaniela Levin Carver ubike izolo kubana inani labantu abafele engozini yokudilika kwesakhiwo sesitezi ese-Chaplain Towers ngezansi ye-Surfside esabelweni se-Florida wele Melika bese lifike kumashumi athoba mnumunye 90 izolo. Abenkampani elungisa imithi e-Pfizer babika ukubana sebeqoqa lokuhlangana leziphathamandla zikahulumende wele Melika ukuze bakhulumisane ngejekiseni lesithathu lokuvikela umkhuhlane owe-COVID-19 ele-booster shot abathi lingadingeka kusikhatshana esifitshane esilandelayo ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Delta variant. Umphathintambo wezobudlelwane be-Russia lamanye amazwe omhlaba uSergei Lavrov uthi yena eleSudan selilungiselela ukulobelana lelizwe lakhe isivumelwano sokuvumela eleRussia ukuvula inkamba yebutho laselwandle kulelo lizwe. Abantu abakhubazekileyo bamukele ngenjabulo inyathelo leziqondiso zikahulumende ezikhangelane labo ezedisability policy, bekuthaza ukubana kulungisiswe umthetho ohambelana lazo ukuze bephathiseke ikakhulu kwezempilakahle. Intethelo yezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abakhubazekileyo bakhala ngobunzima ababhekana labo empilweni okugoqela ukuzinakekela kwezempilakahle lokudingakalayo ngenxa yokukhubazeka kwabo okunjengama-wheelchair, ama-crutches, ama-sunscreen lotion lokunye. Umnumzana Abraham Mathetha okhubazekileyo njalo eliqethelilwe lamalungelo abakhubazekileyo uthi kuyajabulisa ukuba kupholisa esanda kwethulwa nguhulumende kulesiqondiso 3.7 esibanikeza ilungelo ukuba bathole ukwelatshwa kungelambadalo ezibhedlela zikahulumende.
Kuyadingakala ukuthi kuma-training programs kube lezinhlelo eziphathelane labantu abakhubazekileyo, njalo lokwenza ukuthi nxa kudingwa abantu okumele bathenwe ukuthi bayenze into zempilakahle kuba ngamanesi kumbe ngamadokotela, kumele i-15% yabo kube ngabantu abakhubazekileyo. Ngingakwazi ukuthi kuza kwenzakala yini lokhu ukuthi bayenelise ukufikisa inani lonalelo.
Ukubekethwa okuqakathekileyo yokuthi isikhondiso lezi zilandelwe njalo zisekelwe ngumthetho zisibasebenzele kungapheleli kumibhalo kuphela.
Okwakathesi ngibona ngani isinqumo lesi siyasilela ekutheni akulamthetho ophathelane nabantu abakhubazekileyo esiyameki kuwo. So kuyadingakala ukuthi umthetho ophathelane labakhubazekileyo kumbe esingayithi yi-Persons with Disabilities Bill elungiswayo kathesi yenzwe ngesiphangephange ngoba yiyo ezayenza ukuthi isinqumo lesi sibe namandla.
Uhlangothi olukhangela ngabakhubazekileyo kuhulumende lwazise kunsukwane esanda kwedlula ukuba umthetho osalolongwa owebhili sebewudlulisele phambili kumaqotha kahulumende njalo uzadluliselwa nakudalela abaphathi ntambo. Usenator Watson Cooper omele abakhubazekileyo edalela esenate uthi lokhu kungaphathisa kakhulu ngoba befuna ukubona abakhubazekileyo bephathiseka ikakhulu kwezempilakahle.
Masabi la lento ukuthi umuntu angaya esibhedlela abhalelwe iprescription kuthiwa ahambe ayothenga umuthi yedwa. Kumele uhulumende ahle afake imali ibhadalwe khonapho khonapho, ibe le guarantee ibhadalwa khonapho.
Umnumzana Masimba Kuchera, umqondisi wenhlanganiso ekhangela ilungelo labakhubazekileyo e-Center for Disability and Development, uthi ubona ibhili elungiswayo le inganceda ukuqinisa iziqondiso zepolisi esanda kwethulwa.
Ngoba xa kuyikuthi umuntu kumele asebenze, kumele ancedise, kumele acontribute ku-economic development, kumele abe ngumuntu oqinileyo, umuntu ophile kahle. So kuqakathekile ukuthi uhulumende azame ngamandla akhe wonke ukuze abantu bonke bancediswe, ikakhulu abantu abakhubazekileyo.
Uhulumende walungisa ipolisi yabakhubazekileyo wayiveza ngokusemthethweni elizweni zimhlaka 9 Nhlangula lonyaka. Okwamanje usekulolongeni umthetho ohambelana layo ngenhloso yokuphathisa kulolu daba ukuhambelana nesisekelo sombuso esikhona. Kwele Zimbabwe, abantu abedlula isigidi 1.4 million babikwa bekhubazekile ngendlela ezitshiyeneyo, njalo iningi labo liphila ngokuzisebenza. Ngimele isitho seminyakale ngimasikhatha.
Ngesikhathi inani labatholakala bele COVID-19 abenhlangothi ezijeneyo zempilo maxwayisa uhulumende kubana athwelize uzulu ulwazi olupheleleyo ngalolu bhubhane. Hatshi ulwazi olugcina ludida abantu ingqondo njalo lungazwisiseki. Yinthethelezi ndaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasebenzisana lozulu bathi lanxa inengi labantu kungasebe siyahlatshwa ijekiseni le-COVID-19 vaccine ngemva kokunanzelela uqonga kwenani labatholakala belalo lasebe lahlekelwe yimiphefumulo, bakwenza bengelalwazi olupheleleyo ngaleli gciwane. Enye yalezinhlanganiso ngelwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, unobhala wayo umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani abantu kufanele be vaccinatewe ngumkhankaso besingakaze siwuboneke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination. Okukhulunywa kuma political gatherings nxa kungazange ke kudlule eParliamente asomthetho uPresident ngakhuluma akubonayo umbono wakhe. Ngumbono wakhe kodwa kufaneleke kube ngumbono ongawuhambisa eParliamente ube ngumthetho.
Kodwa umqondisi wequla lenhlelo zokulondolozwa kobhubhane lolu, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomva, uthi ukuyekethisa kwabantu kwezokuzinakekela lokungasalandeli iziqondiso zabenhlanganiso eye World Health Organization lezikahulumende yikho osokudala inkinga ezibhekane lelizwe okwamanje.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we are.
Masiboneni ukuthi siyazilandela ngendlela lezo iziqondiso zokuzivikela masifuna ukuthi luphele lolu bhubhane. Singathintani, sigeze izandla ngesepa, siyehlatshwa lelo jekiseni ukuzivikela kulolu bhubhane. Sikhumbule ukuba ijekiseni livikela ekuthini ungaze walithatha igcikwane. Lanxa ungalithatha ijekiseni leli liyakuvikela ekuthini ungakubambi ngamandla umkhuhlane wakhona, njalo ivikela ekuthini ungaze wacina usungoya esibhedlela lokuba ungaze walahlekelwa impilo.
So it is so critical that we do all this.
Kwasekelwa ngummeli weluveve edale lephalamende unkosikazi Stella Ndlovu.
Sikhulume lezimuzi zethu ikakhulu abatsha, nxa ngibhoda phakathi komuzi ngiyahlangana labo, ngime ngikhulumisane labo, babe vele bengagqokanga amamaski. Bayakuphendula bakutshela ukuthi MP iCovid ibulala abantu abadala, kodwa othi ngithi mina ngikhuluma nje namhlanje ukhona omutsha obhubhileyo. Yikho ke iCovid kayikhethi, njalo sinanzelela ukubana ezibhedlela zethu kungena ubaba, kungena umama, kungena abantwana.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini webudiriro edolobheni leHarare, umnumzana Victor Dube uthi aluba kwathunywa abezempilakahle ukuba babe yibo abangena ebantwini ukubafundisa ngengozi ekhona ngalolu bhubhane.
Sokusenza ngathi bayancindezela abantu, njalo bazama ukuhamba abantu ngamandla ukuthi benzisa ntando yabo ukuthi yenzanini lokhu lalokhu lalokhu. Kuyalezigaba eziningi uhulumende ezokuthi nxa kukhulunywa ikakhulunywe ngendlela enje.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe angezansi yezwekazi le-Africa ihlaselwe ngolaka ngumkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi yi-Delta variant. Uhulumende uthi yena wenza konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu kulolu bhubhane, okugoqela ukuthenga amajekiseni amaningi okuzivikela kuleli gciwane. Ngeviki edluleyo wamukele izigidi ezimbili zamajekiseni lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bayakhonona kakubi besola umqeqeshi weqembu lesizwe elama Warriors Koloka ngokungadlali kuhle kwaleli qembu ikakhulu khathesi kumncintiswano weCOSAFA okulakho kudala ukuthi leli qembu liphume kuwo. Intethelele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indlela iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu eliqhuba ngayo kumncintiswano lonyaka wenkezo yeCOSAFA isidale inkulumo ngomqeqeshi walo uDrav Goluka Rusich kubalandeli bomdlalo wenguqu. Kumidlalo yenkezo yeCOSAFA iqembu leli selidlale imidlalo emithathu laba ngujikelo bhanqa kabili lanqotshwa emdlalweni wodwa. Ekhuluma ekupheleni komdlalo wesithathu odlalwe ngeSonto, wona uphele iqembu leZimbabwe linqotshwe ngeTeam kaNyanga leNamibia. Uloka uthe ithemba lisasekhona ukuba iqembu leli lingadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Ngiyajabula ngekubonileyo emdlalweni, iningi labafana laba ngabasakhulayo, njalo lesi sifundo esihle kubo. Kumele siqhubekele phambili silwisa mhlawumbe impumela yemidlalo ezayo ingahambelana lathi. Kwazi bani kungenzakala izimanga emdlalweni wokugcina sizithole lathi sesiphuthe sisendaweni yesibili engalaneni yomklomelo. Kuzwekazi laseAfrika loba yiliphi iqembu lenelisa ukunqoba yiloba yiliphi elinye, njalo kuzamele sibophe sigcine emdlalweni wethu okugcina.
Iqembu lamaWarriors lidlale imidlalo elitshumi lanye liqeqetshwa ngumqeqetshi uLoga oyisizalwane selizwe leCroatia. Njalo kuleyo midlalo linqotshwe emidlalweni eyisithupha laba ngujikelo bhanqa, emidlalweni emine lanqoba kanye. Wacubungula ezemidlalo uWashington Spanda uthi uLoga kungcono inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ichiyane laye ungakawonakali kakhulu.
Irekhodi yakhe ke iyazikhulumela ukubana ke lo ngumuntu owehlulekayo, ngakhe ke siyabe sikhangelele ukubana ke laba abayibo abasikhangelela ezemidlalo Zimbabwe Football Association ngesiphaziphazi babone ukubana ke hayi bamkhulule yazibuyelele kibo. Ke kudinga omunye ozasiqhuba, ngoba ke singahamba laye uLoga angiboni sisiya ndawo njengesizwe.
Baningi kabi abalobi emakhasini okuzilibazisa webulenjini bekhuthaza ukuba uLoga akakhonjwe indlela eyakubo ngemva komdlalo weqembu lamaWarriors lapho elitshaywe khona ngeTukanyanga leNamibia. Phambilini kwalo mdlalo iqembu leli belibe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Mozambique laphinda laba ngujikilo pangatuga tulele Malawi mdlalo nwalo ukutu inawe sasa krupi kambule Zimbabwe liza lala lele Senegal mulesi vili ama kremba za kreta esheze ndaweni zimbile zipezu ngalani kusasa krup A la kusasa krup B iwa za lule la kuskaba islandela ayo iso mnuniswa nwenkezo yiko safa imele studio 7 ngobula wayo ngu Joseph Njanji
sinye geshu wanizikobu otesika ngelezi nyeze zindaba ebezu kwa kela umonga mele Emmerson Mnangagwa ukuthaze uzulu weZimbabwe ukuba naphatheke uhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ngokugcweleyo. Solu sabalale endaweni ezijiyeneyo zeSouth Africa ukudlakela lokugqekezwa kwezitolo abantu bentshontsha impahla. Esabelweni seGauteng kona, inkulungwane lenkulungwane zabantu zigqekeze izitolo zaseJabulani Shopping Mall eSoweto namuhla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo umpractitioner Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.